Soko izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 2 kumfumfu 2022 ngikhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyo wabathethi labantwana endlini khonapho kusenzakala khona wazothi belikade waphuma indlisi teacher abantu bancedisa ukuthi bathethi indlu.
UMnumzana Sibeth Msengezi owaphanyeka udaba edalela ikoti esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba eHarare.
Zama ukubalekela indlovu leyo eyamuhambayo asezama ukungena emanzini ukuthi kubalekele indlovu leyo kulapho ahlangane nendlovu yathi yamubamba khonapho.
Obebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa ingwenya useqhunywe unyawo lesandla.
Ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athene left. He can deceive some people some other times, but he cannot deceive all the people all the time. Inasiyamazi.
Amabandla aphikisayo asola izenzo zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Salethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. UMnumzana Sibeth Msengezi ofisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa asuke esikhundleni sikanobhala jikelele webandla leZANU-PF uthi usendlela evalweni kulandela ukubhonjwa kwendlu yakhe izolokusihlwa eHarare ngabaqotshengelwa ukuba badlelana lohulumende. UMsengezi uthi abantu abahlome baphelela baphosele amabhomba emoteni yakhe bazama ukujikela amanye endlini lapho aphume khona nzima lomteni wakhe. Ucabangela ukuba abenze lokhu ngabafuna ukuthi ayekele udaba lwakhe oluseke High Court. Waphanyeka olunye njalo udaba enkantolo esithi kumele kumiswe umhlangano webandla leZANU-PF Congress okumele wenziwe lonyaka. Uthi bonke abasezikhundleni kubandla leli bangena ukungekho emthethweni kulandela ukugenqulwa kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Umuyi uRobert Mugabe. UMnumzana Ngqobani Sithole igqweda likamsekenzi uthi kuyethusa kakhulu okwenzakale endlini kamsekenzi.
Izolo ebusuku indoda lo okuthiwa ngoSibeth Msengezi ungifonele esithi yakhe isitshaywe nge-petrol bomb, imota la itshaywe nge-petrol bomb ngamadoda angu-4 akade evala ubuso, ababili bethwele imbhobho. Bathe beqeda ukwenza leso senzakalo babaleka. So uyo wabathethi labantwana endlini khonapho kusenzakala khona wazothi belikade waphuma indlisi teacher abantu bancedisa ukuthi bathethi indlu.
Ucabangela yena ukuthi kuhamba njani la?
Well, even nomuntu okanye uyabe ephathekile uyabe bona nje ukuthi no into le isukela endaweni yakhe leyo ukuthi abophise iqembu leli elibusayo iZANU-PF ukuthi kanenzanga into ngendlela. So yikho lapho kusukela khona kungayisikho lokhu ngabe konke khonokhu akwenzakalayo. And njalo indaba le njengoba yindaba engani isondele ukuthi izwakale enkantolo ngezinye indlela zokuthi kwethuselwe uSibeth Msengezi.
Khonokhu kwethuselwa kwakhe ubona zani uzayekela yini ukuthi ayenze khonokhu akwenzayo?
Indaba isisenkantolo khathethi ukuthi angayi-withdraw kodwa eqinisweni indaba esisenkantolo sokumele ukuthi iziwe iphele angithi yes. No amount of pressure is going to change the complexion of the matter. He is still determined ukuthi ikhethi yakhe iziwe idluli. Kanti vele okubangalisayo kuyini, i-MDC yadlula kushonisa isifazi. Awuyiso intolerant okuthi iqembu elibusayo kanti lisahanjiswe enkantolo. I-32nd Republic is different, angithi. Not that you are choosing it ukuthi yiye kwenzileyo ngoba indaba esa-investigator. But lesi kutho ukuthi ku-ovali ukuthi kungabe kuyisisusa soneso. Kodwa njengoba iripotiwe asekele linamaphoyisa a-investigate, sibone ukuthi ngubani okwenzileyo.
UMnumzana Ngqobani Sithole ligqweda likaMnumzana Sibeth Msengezi sixoxe laye ekobulawayo. U-Assistant Commissioner Paul Nyati isikhulumeli samapolisa uthi ngabakatholi umbiko ogcweleyo ngodaba lolu. Umgoli wenhlanzi umnumzana Winders Yanene obebalekela indlovu weqela emanzini walunywa kakubi yingwenya usequnywe isandla lonyawo esibhedlela sempilo koBulawayo. Umne wabo umnumzana Christopher Mkombe uthi kulusizi ukuba uSiyanene obesiyathiya inhlanzi njengenhlala yenza emfuleni uMlibizi kasenelisi ukuselela umdeni wakhe. Imbongi elodumo uObert Dube usenike uSiyanene i-wheelchair. Umkombe uthi kuningi kakhulu okudingwa imuli kaSiyanene. Ukhuluma ngalokhu lokuhlaselwa kwakhe ingwenya.
Ngizama ukuthi mhlawumbe ngithinte ngene ku-island. Kwasekubuya indlovu ngangifuna ukunatha amanzi yena eku-island. So wathi ebona indlovu, enye indlovu yahle yamulanda ngathi kade ekhona. Wathi ezama ukubalekela indlovu leyana eyamuhambayo. Asezama ukungena emanzini ukuthi kubalekele indlovu leyana. Kulapho ahlangana nengwenya. Wathi yamuhamba khonapho.
So manje uphume njani khonapho?
Yaze buya abanye kade bethinta nje. Yibo abamlamulayo. Baze uthosa amatshe ukuthi yiye yena. Baye bakamdonsela phansi ngeni base sengabantu betaxi abamtatayo.
Khathesi ungaphi?
Sesibhedlela empilo. Zami ngiyo operation zaqhuma inyawo yangene isandla. Sengisayile.
So baxhumeni?
Unyawo lesandla.
Ngounyawo olulodwa?
Left side unyawo lesandla labantwana abathathu bethi abathathu abangu-two then omunye wakhona obalekela osithula kukhona wabhubha kahlokho so kwehlekiwe umntwana oyedwa olomfazi wabhubhayo then abanye la abantwana abangu-two ngiyasapota kodwa ayebehlezi emthuka kukhazinye semnani.
Singathi-ke manje useyaphila njani? Kuyina ocela ukuthi abantu bamncede ngakho?
Ngeke laba lapha kwindlulo yoba okakhethi usezile nomama umama wenkolo sekhulile so kathesi yiyuke umuntu oyeqelele ukuthi ngabe yabe ngedisa umama lomntwana wakhe so kathesi vele sekwindlulo ngisakwazi ukuthi yabe siyedile kuyolanti kodwa hanzi inzulo.
Ucela uncedo olunjani?
Okakhethi yethi vele uncedo emfonoyao ekiwucelayo ngimnengi kele yoba ama-copies ankolo esibhedlele esibhedlela imithi yabe
batshela abantu inombolo yakho ukuthi bangakuthola njani.
0724 704 704.
Yiphinde njalo
0724 704 704.
Umnumzana Christopher Mkombe umne wabo kamnumzana Winders Sinene olunywe kakubi yingwenya. Sixoxe laye esemlibizi eBhinga esabelweni seMathabeleni North. Bakhala ngodlakela lwezombusazwe abakumabandla aphikisayo eZimbabwe langokubotshwa mahlayana kwamalunga abo. Bathi amanye amalunga abo atshaywa ngabacatshangelwa ukuba basekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi bekhankasela ukhetho oluzayo kumbe bedinga abantu bokubhalisela ukuvota. Bathi okwamanje kulabantu abedlula amathumi amahlanu abakumabandla aphikisayo abavalelwe entilongweni okuthiwa bathuthuzela uDlakela. Abavalelwe entilongweni bagoqela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party, Citizens Coalition for Change lamanye. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF, lomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla leZaphu. UGawule usungula lingxoxo.
ONikita Mangela kathi bayanga baya ngathi ngesikhathi ukukhona okusenzakala lapho okungayisiko esinele sikubuyelele siye kugebha kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi zinenge izinto zayenzakalayo ezimbi konke okupha kwabosobogala kwayenzakala ngesikhathi sempi konale kodwa funeke sikubuyelele kathesi sikhangela kathesi kathesi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani kodwa kulabantu abasisetshenzisayo ukuthi bayenza udlame ngabomu ukuze kuthiwa kulakwo eZimbabwe akunakuthula.
Ndlovu
hayi, ya ubaba okuhle ukuthi uyavuma ukuthi
singakhangela emuva ibandla lakhe lidume ngodlame lokubulala kuhle lokho ayi ngimshayela ihlombe ubaba uGawuti kodwa akukhohlwayo ukuthi even esitonjalo ukuthi izano ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyakhohlwa ukuthi ubaba uMnangagwa ubenguvice president kusenzakala udlame uyakhohlwa njalo ukuthi nesikhathi seguground-i ube nguminista ekhohlwe njalo ukuthi kuze kuyeku-runoff nguye ubaba uMnangagwa owayenza kwaba le-runoff njalo wathumela abantu bebutho ukuyebulala abantu emaphandleni ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athenele he can deceive some people some other times but he cannot deceive all the people all the time thina siyamazi kulihlazo elikhulu ukubona abantu bakithi abantu njengobaba uGawule bebuya bezokhulumela umbulalo wezwayo bemqine bemfaka ilipstick ixoxo elikhulu kakhulu thina njengozapho sithi asizinukeni amakhwapha njengabantu bemathebeleni ispeciali thina esabulawayo esiqhubeka sibulawela abantu bakithi sikhuluma iqiniso singathi ngoba sifuna izikhundla kumbe sifuna okuye ethunjini sibe yithi esikhuluma kakhulu asibayekeleni labana abantu abazanayo bona bebeyibo abakhulumayo not thing
ubaba Gawule kuthiwa-ke umbulalo omkhulu umongameli nanko uyakhuluma lapho ubaba uNdlovu
lokho ukukhulunywa nguNdlovu ukuthi umongameli ngendlela amchaza ngayo hayi mina ngithi umongameli ngalesani isikhathi wayengayisiyo obusayo ilizwe lalibuswa umgabe okwakusenzakala konke sikunika umgabe umgabe nguye wayekhokhela ilizwe kanti yindaba okuhle kwakusenzakala kwakuthi kwakunikwa umgabe kanti okubi ukuthi kusenzakala sekunikwa abanye ngaphansi kwakhe njani kathesi sithina kathesi uMnangagwa sithi ngesikhathi sombuso wakhe okwenzakaleyo kubi akunikwe yena umnanga upresident uMnangagwa okuhle njalo kunikwe yena upresident uMnangagwa hayi ngesinye isikhathi kwapha embusweni kwamnangagwa okwenzakaleyo kubi sekunikwa abanye abantu abangaphansi kwakhe ayisifo khonoko yibo kumele sikubalekele sikwazi khonoko ukuthi kwesinye isikhathi abantu siyakusebenzisa khonoko ukuthi umbuso wawungaphansi kwamgalo konke okwayenzakalayo wakungaphansi kwamgalo
uyakuvuma khonoko baba Ndlovu
hayi ngiza kuvuma ngithini into esegcekeni ukuthi nxa kukuthi uMnangagwa wayengazwani le nto wayenziwa ngumgabe yokubulala lo kugangada abantu wayezaresign uMnangagwa but akazaresign wayengu-chief enforcer wakhona nguye waphumayo nakumasi lawo amavidiyo lapha le mbali zikhona ezibonisa ahambe siyathwala abantwana emathebelelendi ehamba lo inosinkala bethi babaparator besuka lapha beganyulwa bequnywa izintamo uMnangagwa ngokwakhe lokho kukuthi umgabe umgabe ube ngu-chief but ube lama-enforce akhe khathesi uMnangagwa unguye-chief but abantu bayaphela siyazi abantu bayafa abantu bayaganyulwa njengoba indaba esikhuluma ngayo namuhla indaba ye-violence asikhulumi ngento enhle awusibizanga kuhle sizokhuluma ngento ezenziwe ngumnangagwa kodwa sizokhuluma ngento ye-violence angisoze ngiphume mina ngiphambuke kuhlelo ngiqala ukukhuluma into ezinhle engingazaziyo futhi into enhle engiyaziyo ngobaba lo obusayo khathesi yokuthi since ethatha umbuso ukhonile ukuselebrate ama-birthday yakhe lokho hhayi lokungcwaba abanye abafaya i-erozeka yinto enhle engiyibonayo otherwise ukuthi sithi si-celebrate kule nto enhle ayenzayo kulabantu abayi-5 million abasebazweni abangelampilo abaxotshwayo bayatshiswa obaba uGawule bahlelile abathi hhayi umongameli wenza into emangalisa abantwana bezimbabwe besuphela
naso-ke khonapha indaba Gawule
ilizwe leli sifuna sindawonye sincedisa sihambeni asivumeni khona phela bethi khona ukuthi khonoko uMnangagwa akwenzileyo akwenzileyo kuyabona eminye imisebenzi ebonakalayo ukuthi ananzenele ukuthi uMnangagwa ukhangele even lezinto zonke zenzakala phakathi sithi ukhangele ukuthi kuloku kuthula kule nto zonke i-independence for the first time ile yabuye emasebeleni asakhangele ngayo ezama ukuthuthukisa uzulu emasebeleleni enjengezama phezu water project yena ixalisa ngane water project konke okwakuyizinto asikukhangeleni labo sikubone ukuthi ngesikhathi sayizolo kade kungekho kathesembusweni lowo kuloku kuthula asikhangeleni khona lapho sibuilde up from kathesi siya phambili kodwa singagepha mangingoba sikhuthi ubani wayesebani hhayi umbuso lona wakubusa umgabe ngalesani isikhathi kathesi kubusa uMnangagwa kadeni uMnangagwa upresident Emmerson Mnangagwa ngombuso wakhe kathesi lapha khona
lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu p f lo mnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sangena kusigaba esilandelayo siyesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abedlula 150 125 bafele emdlalweni wenguqu izolo East Java kwele Indonesia. Ele Ukraine lithi lehlule ibutho lakwele Russia eleyman lapho ele Russia ebelingenise khona izikhali lokunye. Abezindaba abe-Agence France Press babika uba abantu abafika amajumi amane babulele izulu lesikhukhula u-Hurricane Ian. Sikesizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabenyala Ngwenya ukhona ngaleke koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi, ngiyabonga Dube, nami ngiyabonga ukungena ehlelweni.
Hawu, siyathaba kakhulu ukuthi sikutholele namhlanje. Sesikudinge kakhulu, ye akutsho nyanga enkulu. Sizakuthwa-ke kulabantu abakhonana besithi uMasuku induna ematopo kayizange ibukiswe, kazange kwenziwe usiko. So kuhamba njani kula ngale ematopo?
Ye, kunjalo sibili. Kutsho ukuthi okokuqala ngathi mina induna yamasiko, amasiko angabantu naye induna yabantu. Yikho nxa ubaba eshile kufanele ukuthi kuchithwe amanzi. Kungachithwa amanzi kungaphela umnyaka abuyiswe ngesintu ngosiko. Ukubuyiswa kwakhona kutsho ukuthi isizwe sakhe uMasuku khathesi siphakathi komnyama ngoba induna yematopo ayisetshenziswanga. Isizwe sonke sisengozini yakho konoko. Kube sokusithi laye umntwana yenalo aselemfakile ukuthi induna bamyengile ngoba usiko luyabulala. Akasokaye ndawo ngoba usiko kufanele ukuthi nxa yinduna uyinduna yosiko kufanele abantu bakhe abakhokhelele ngosiko. Kwenziwe isintu esiqondileyo phakathi kwesizwe sakhe kwenze ukuthi abuse kuhle. Nxa uyisemkhulu engabuyiswanga, uyise engabuyiswanga, isizwe sonke sembethe ingubo emnyama esezintabeni.
Singathi-ke yindaba engazange ibukiswe, kwakumele ukuthi ngakwenziwa ngubani khonokho?
Angithi lokho kufanele ukuthi kwenziwe yibo abakuMasuku, yena ngokwakhe akuvume khonokho. Atsho ukuthi angisoke ingene mina esihlalweni ubaba kakabuyiswa, ubuyiswe uyise kuqala. Mandulo azakwembathiswa izingubo zobukhozi. Nxa kungenziwa ngalokho akayindawo ngabuyafuna ngabe kafuni. Izinto zisoze zimhambele kuhle, ziyasala zihlala ziphecile.
Singathi-ke
isizwe sakhe selesikhonona.
Ye, so pho kumele benzeni khonapha-ke abakuMasuku?
Hayi, bona abakuMasuku ofana ukuthi bakwenze ukuthi ababuyele emasikweni. Angithi kulabadala emhlabeni, bona abakuMasuku abaye badaleni babuze baxolise, kwenziwe izinto zonke ngendlela, babuye kuyexoliswa futhi le ndaweni zamasiko. Iziphi na indawo zamasiko? Injelele, iDula, iDlilo, iKhozi, nentaba emnyama eFictory, kunye lakoManyango, kunye lo nebani layatshelwe khona le eGogwe, ukwenzeka ukuthi isizwe sixoliseke kuhle.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke, gqiba ngamafitshane ngolombo baba Ngwenya.
Yikho-ke ngali ndlela engiyitshoyo angikwazi ukuthi bamfake isintu siphi ukuba induna, ngoba sebemonile. Yikho ukuya kulezo ndawo engizitshoyo zamasiko yikuyaphephisa ukuthi besingakwazi seca usiko samfaka samembathisa iy'ngubo zikayise uyise engathenziswanga ngosiko. Yikho engathi ngokutsho phakathi kwesizwe sikamadlenya.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Lapha besixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabenyala Ngwenya okhona ngale-ke koBulawayo. Siyabonga kakhulu-ke baba Ngwenya, ungadinwa kusasa baba.
Ngiyabonga.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Mugela ku uhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usemisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo njalo ngiyathemba ukuba sizabusiseka ngentshumayelo yanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngizafuna sikhangele izeluleko kwabatsha. Athundeni umtshumayelo chapter 12 verse 1. Futhi khumbula umenzi wakho ensukwini zobutsha bakho. Zingafiki insuku ezimbi. Ingasondela iminyaka lapho uza kuthi ngithokozi ngayo. Lapha umtshumayeli uletha inhlakanipho eqakathekileyo kwabatsha. Nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe, abantu abaningi khathesi eZimbabwe, nxa sikhangele inani labantu, ngabantu abatsha. Abantu abazi kusasa eZimbabwe ngabantu abatsha. Kodwa sokuvuke udubo olukhulu kakhulu. Abantu abatsha sebethatha izinto ezinathayo, ezidakayo, izinto zokubhema ezibadakayo, izinto ezidiliza imizimba yabo. Yikho asebekwenza ilanga liphuma, ilanga lisiyatshona. Ziningi izinto ezenza ukuba abantu abatsha begcine becabanga ukuthi indlela engingaphuma phakathi kodube ngilo ikunatha kumbe ikubhema kumbe ikuthatha okunye okudakayo. Udubo lokuqala siyananzelela ukuthi yebo akulamsebenzi elizweni lakithi, imsebenzi yabe imlutshwana. Okwesibili, ngenxa yomnotho abaningi bayihluleka lokuya esikolo. Umuntu agcine esithi njengoba ngayanga esikolo ngcono ngithathe lokho okundakayo. Okwesithathu, njalo siyananzelela ukuthi abanye bayayengwa ngabanye. Loba umuntu esesikolo, loba umuntu esebenza kumbe ngikhaya bemkhangela, uyayengwa ngabangani bakhe ukuthi aqalise ukuthatha okudakwayo. Ngenxa yokuthi kuyabe kukhanya ngani kuyinto enhle, kuyinto ebukekayo. Kuba lalokho esithi peer pressure. Abanye bakhe babe bembandezela ukuze bethi nxa wena ufuna ukuba yingxenye yethu, yenza njengathi. Ngakho sezabhema imbanje, sezayenza ezinye izinto eziningi-ningi. Besikhangele amapholisa kathesi alezindaba eziningi okugcina kugqekezwa kumbe kusiba lezinye indaba ezibuhlungu kulabantu kumbe kusezakala okunye ngenxa yokuthi abatsha babe bethethe khonokho okubadakayo sokubanika isibindi sokuthi benze amacala amaningi. Umuntu agcine sesejele sesemncane. IBhayibheli lapha liyasixwayisa ukuthi khumbula umenzi wakho usesemutsha, useselamandla. Isixwayiso sokuqala ngoba omutsha uyabe sithi manje ngingasinda njani, ngingaphuma njani phakathi kwenkinga zonke lezi. Okokuqala ukuthi khumbula umenzi wakho. Laphana nxa usithi khumbula umenzi wakho kutsho ukuthi iBhayibheli likubizele ekuqaliseni ukuthi umphefumulo wakho lempilo yakho lakho konke yikho khona kumele ukubise ukulethe kuNkulunkulu. Ngakho lapho akulandaba lokuthi kumbe ngikhaya sihlala emakhokhoba, kumbe ngikhaya sihlala eBenside, kumbe ngikhaya sihlala ekhaya, kumbe ngikhaya sihlala endlini enhle kakhulu, kumbe ngikhaya asilali. Konke lokhu akulandaba ngoba uNkulunkulu uthe na kungabe kungubani lobani obiza igama lakhe uyasinda. Okokuqala wena kumele ubize igama likaNkulunkulu likaJesu usinde umphefumulo. Yinhlakanipho eqalisa khona nxa usesemutsha. Kumahubo uDavid uyakhuluma uthi yena amahubo 119 uthi kambe umuntu omutsha angazigcina njani? Angazigcina ngokufihla ilizwi likaNkulunkulu enhliziyweni yakhe.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza igama likaJesu. Khulula abantu abatsha kulokho okudakayo, bakhulule uNkulunkulu ngegama likaJesu ukuze bakukhonze, impilo zabo zithathwe nguwe, ulethe ukuguqula empilweni zabo. Ngiyathandaza igama likaJesu. uNkulunkulu wami, babe yisibusiso kubazali babo, babe yisibusiso ezigabeni. Ngegama likaJesu siyathandaza ukuba kwenzakale njalo kuvezeke. Amen.
Lolove kulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. wezemidlalo uJoseph Njanje usethulela okwenzakaleyo namhla eZimbabwe lakwelebhritane.
Nansi impumela yemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu layo lendazi linqotshwe nge-3-2 nge-FC Platinum emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields. Iqembu le-Imanyika Diamonds linqotshwe nge-1 kanyanga le-Dynamos emdlalweni obusenkundleni eSakuva. Kuthi iqembu le-Cape United litshaye le-Triangle nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni National Sports Stadium. KwelaseNgilandi iqembu le-Manchester City libhaxabulele Manchester United nge-6-3 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Etihad.
Kuzenjalo uVoster Chidema owayengumdlali weqembu leAmaZulu Football Club eMvimbi esabekayo uthi akulula uba umqeqethi wabadlali abasakhulayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
Uchitema ngomunye wabaqeqetshi abasebenza labasakhulayo abeqembu leBulawayo City njalo uthi kungumsebenzi ongekho lula uqeqetsha abadlali abasafunda ukudlala ibhola.
Ah, khona ku difficult but njengabantu bebhola and sisadlula kulezo stage and khona kunzima but as we go abafana they will understand.
Ngesikhathi esadlala umdlalo wenguqu uChitema ubevala ndawonye lemvimbi ezivalisa umkhuphali Masuku uDavid Mkandawire kanye loHerbert Dick njalo bebengabadlali abesatshwa kakhulu ngabagadli ngoba bebefaka unyawo bengalukhiphi. UChitema uthi sekulehlekana nje labadlali abasakhulayo abatshengisa ukuba bengadlala ngokuzimisela njengalokhu bona ababekwenza.
Bona basasekhona but sebebalutshwana but nge-encouragement esiyabe sibanika yona. Yeah, I think siyakwanisa ukuthi sibagrume bebekhona.
UChitema usebenza ndawonye loBruce Chuma kanye loGift Lunga Junior kuqembu leBulawayo City abakhangele abadlali abaleminyaka engaphansi kwe-10 lantathu abadlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kanye leqembu labasakhulayo elidlala kuZifa Bulawayo Province Division 2. UChuma uthi basebenza kuhle kakhulu uChitema.
Kulula ukusebenza nabantu ababelabelizisa elikhuluma ilanguage yebhola. Senza ukuthi nxa ekhulume be-understand ukuthi le nto ekhuluma le nto engayo lami ngandlala sasikhuluma soendi ku-easy ukurelating i-message very fast kuma-players.
UChitema uqale ukudlala ibhola edlalela iqembu leBulawayo Wanderers, uphinde njalo wadlalela iqembu leMthala wasesiyadlalela iqembu leAmazulu lapho aphakamise khona isicoco seligi ngomnyaka ka-2003. Ngemva kokuchabalala kweqembu leAmazulu uChitema udlalele iqembu leMonumtapa lapho lakho aphakamise khona isicoco seligi ngomnyaka ka-2008. Ngakathatha umhlala phansi uChitema udlalele amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye lamaqembu asedolobheni leBeitbridge athi leBotha Strikers kanye leTown United. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ngakho uhlelo lwalomhlanje uthi sikhangele bese lazo umnumzana Saibeth Msengezi uwaphanyeka udaba edale le High Court esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba emzini wakhe. Ubebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa yingwenya usequnywe unyawo lesandla. Abakumabandla aphikisayo basola kakhulu izenzo zikamnangagwa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lesa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale. Ndingakhohlwa usithumela ke imlayezelo yenu ejeneyo lisithumezele ku-email yethu ethi studio7@voanews.com. Lilakho njalo usithumezela kunombolo yethu yeWhatsApp imlayezelo yenu ejeneyo kunombolo ethi +1 202 465 0318. Naso ke futhi inombolo leyi siyayiphinda +1 202 465 0318. Email yethu ke ithi studio7@voanews.com. Sikhona nakuFacebook VOA Ndebele nakuInstagram VOA Ndebele. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.